kulezinsuku siku 16 days of activism against gender based violence udlakela lodlane kweze politics ikhangelele ukuthi omama phatheke othibe lathi u politics kodwa into esaba omama i violence udlame udlakela ukuchaywa kwabomama ukufoselwa kwentweni ze politics ngakhuluma ngani kathesi engengaba lokutshaywa ensiza kweze politics senza inkankase ngitshaywe ngilabanye omama kathi silungiselela i-by-election kathi khona ku-ward 4 sibone sizenzela okuphakathi komthetho okusemthethweni in fact silungiselela umhla ka 22 October
kulabantu abangomama baphatheka belitshaywa
ngibona kuyinto ebuhlungu kakhulu njalo edanisayo sikhangelele ukuthi thina njengabomama yithe sizayenza into ehlukileyo umehluko njengabantu aba umama yithe sakhayo and njalo sifuna ukuthi iZimbabwe ibe iZimbabwe engcono kodwa thina njengabomama sembona njengoba ngike ngatsho ukuthi kwaye kulabomama ababili ababekhona labo betshaya kulabo baba abangu-2 labo bengitshaya so ngibona kusibise la emuva thina kumele sibe yithi esenza into ehlukeleyo singabi lathi esichayayo so sesibona ingani yikho okumele kwenzakale kupolitics kanti hatshi yithi esimele sitshintshe umumo okhona eZimbabwe
lina njengabantu abaphatheke kwezombusazwe lithini liyakhankasa yini ukubona ukuthi lokhu akuqhubekeli phambili kwele Zimbabwe
yes siyakhankasa siyazama ukuthi khona laba bakhulayo bengalandeli ngokuthi umntwana uyenza lokho akubonayo ufunda a child learns what they love so umntwana uyenza khonoko akufundayo yithi esikhona kathesi ku politics esimele sikhangele ukuthi sifundisa abantu bethu omama abatsha ababuyayo labomama abafuna ukungena ku politics yithi esimele sikhangele ukuthi bangenzi khonoko okubi manje kathesi ngayisibona kwenzakala omama bechaywa njalo abanye bejoyina ukuchaya khonokho ngibona nani sesibuyele emuva kakhulu
manje kwenziweni emhlonitshwa lapha ukuthi udlame olukhona oluqondiswe kubantu abasifazana
ngibona ngani kuqakathekile angazi ukuthi abangasinceda kathesi ngabama abana NGO abangasihlanganisa njengabomama ukuthi sibone ukuthi singamaZimbabweans singabantu sizizalwane zeZimbabwe njalo umlando ukithi abahlali beZimbabwe ukuthi sikulungise lokhu singalandela okwama-politics lokhu ukuthi umuntu uyachaywa kuyini esikulungisayo